Yedolobha lakoBulawayo sikhangele ukuqala umkhuhlane wekholera lo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi eSadik. Bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobha lakoBulawayo. Sibe lohlelo lonalolu lokuthi kasikhipheni ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga yi-City Council. Bese sikhipha njalo lalaba bemchova bemchikachika abathwalelwa ezindaweni okungavunyelwananga yi-City Council. Luhlelo ke esiphakathi kwalo ke sesibaphile ke esingathi notice ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga ke i-council ke isizayenze kokubakhipha ke ukuthi basuke kulezo ndawo. Laba abathengisayo kakhulu ku 50 Avenue savumelana ke laba abakhokhelayo abakhangela ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama-vendors ukuthi nxa bephuma ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila bese kusithi inani elithile lizaphendula. Lizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo bantu bakoBulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa abakuthengisayo kungaphela sebebuyela ezindaweni abavela kizo. Yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo. Yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha koBulawayo nxa sokulungisiwe-ke kade imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngu-council.
Ye, kodwa-ke siyabona likwenze khonokhulu abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi?
Hayi, kakho ngasoze athole indawo. Sizazama njengedolobho ukuthi sifone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela. Okunye sikwenzayo silohlele lokuthi centralize phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD. Sile mkambo esizayivula eNkulumane Complex eNtumbane Complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini. Abanye baza kuyathengisa kuzona lezo ndawo, abanye ke bazasala bethengisa edolobheni. Kodwa konke lokho la mabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile sizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo.
Yezwile ukuthi kumele basuke namuhla, kodwa-ke bangela ukusuka kuze kuye kusasa liyabenzani?
Sizawakhipha
njani
kulidolobho lihlanzeke?
Zabakhipha njani?
Sizabakhipha nje kuhle, zabakhipha kuhle nje. Kodwa-ke asifuni ukuthi sifike khonapho. Yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke. Njalo kasithembi ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavuma ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo ma sokuhlanziwe kwalungiswa.